Abantu abanengi bathi kuyamangalisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelela kwele Rwanda ilizwe leZimbabwe lisehluleka ukulungisa umnotho oqhubekela phambili ukukhudeka. Bathi uMnangagwa ohambe kulelo lizwe lezinye iziphathamandla zikahulumende bekumele athumele umuntu ozamela, hathi ukuthi ayikholisa kwele Rwanda okuzabe kudliwa ezivela emlonyeni kunanzwa usuku lukazibuse. Kwaba lempi yenketabechabi eRwanda ngomnyaka ka-1994 lapho kwabulawa khona abantu abafika isigidi. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli sikamongameli. Omunye wabakhonona ngokwenziwa nguMnangagwa ngumnumzana Clement Moyo olela ilungelo likaZulu.
Uyazi ukuthi ezinye izinto zeZimbabwe ungathi kuthiwa ngabantwana abancane becreche bedlalisa ama-chips nje kungala problem. Uyazi kuyamangalisa ukuthi umuntu angathatha ifremashini edula kangako ilizwe liphakathi kwe-problem athwale labantu ehamba labo khonala. Akula nto abayenza khona ngitsho ola abazaphenduka besitshela khona ngamanga wodwa into ezingazo yonke into yabo abayenza ayisebenzi. Uya high plane uhambe kwamanye amazwe acelebrating iphele Rwanda is progressive under leadership ekhona. Ngazi abantu bakhona beRwanda hambe bayasola kodwa kukhona okungcono kunakithi. Thina kade sabakhululeka bona besempini. Kodwa-ke khathesi esikubonayo ukuthi angikholi ukuthi uMnangagwa ulesifiso sokulungisa ilizwe sibili ngendlela eqondileyo ngoba lokhu ngokunye kwakhona okutshengisela khonoko. Yena nje kumele abe bhizi ngokulungisa ilizwe, hayi khona lokhu kube siya kubo Rwanda tatihani namabilana i-luxury leya lingalancedi. Angiboni kuyindlela eqondileyo.
Ubona ngani ngawalile ukumbe ngawuthumeza omunye umuntu khona ngale?
Ya, ngaba uthumela umuntu nje oyedwa ogada iplane layo ama-passengers wafika khona le ngesikhathi kumbeni wafika amaprezenta. Loko kokuthwalana nama-ministers ehamba lawo khonale uyazi ungathi kuthiwa kumbe ngabantu labana balesho ofu ukuthi banjani njani. Mina angiboni lokuthi kati balaba abantu basiriyazi ngombuso yelizwe silokhondileyo ilizwe laduza dube abantu lapha bayafa indlala kuyalanjwa la sinje kunjalo nje kuvela akunala food security, akunala mzamo yokuprovide food security, akunamagesi, izikwelede zigcwele emazwe wonke wenala. E-South Africa sibawo imali eMozambique siwawo imali ngapha la iCaribbean layo kayisayenzi kuhle endaweni yokuthi bazame ukuthi imali leyo yonke le bayihanise kuhle bazame omunye umzamo wokunceda abantu into zinyanga ezihluphayo kodwa bona bachitha i-luxury nje. Hhayi mna kamboni mbona athi kuzani kanje kuphela kulalutho.
Kodwa umnumzana Joseph Chuma owebandla leZANU PF uthi kuyamangalisa okukhulunywa ngumnumzana Clement Moyo labanye bakhe.
Nxa ngakini kunomkhosi okhona kumbe umshado kumbe sithi i-birthday party kumbe okunjalo ubaba wakhona ngale abe sewunxusa wena sithumela umntwana uthi hayi hamba wena mntwana wena uhlale akutshengisele ukudelela yini umuntu okunxusileyo na. Kwesinye isikhathi asikukhangeleni njengokuthi ona yikwakha ubungani labantu aba-progressive. I-Rwanda siyakwazi right now in Africa is one of the countries very progressive in terms of umkhonono wabo nendlela abaezizinto zabo ngazo. Kuyini okubi ukuthi kona thina lathi ngapha sibe nobudlelwano obuhle labo, ikopene labo. Ilanga abalisebenzethi asolanga lincane ilanga le elikazibuse wabo. Ngakho lathi sine njengeZimbabwe nxa silelangelo njalo nxa sibanxusa kumele babuye bona abakhulu bangibona, hayi kodwa kube sokubuya umntwana. So mna ngibona ukuthi into eziyomongameli wethu akunanto embi ngakho kudala ubudlelwana kwakha ubudlelwana futhi ukuthi wona at the end of the day sibe ngabantu bani sifunde kibo laba asebevukile. Sezindathi nxa sivuka sivuke sindawoni. Mina ngibona kule nto embi khonapho ukuthi nxa ubaba owanexdraw ethe athi kulo mkhosi mina njengobaba wale omakhela ngake ngihambe kunokuthumela umntana wami.
Ye, kodwa abantu bathi phela isimo somnotho sibi kakhulu kwele Zimbabwe nganje uzihlalele ngoba kukhanya kuchitha imali la.
Kwesinye isikhathi ngizakutshela into eqakathekileyo esingananzeleliyo. Kwesinye isikhathi for you to make money kumele uzimiselele ukuthi wona usende imali. Ungalona ufuna ukwenza imali kodwa ungafuni ukukhipha esambeni ube ngumpondo kayimpintshwa akunato oluzavuka. Sena lani imali esingabe siyisipendile ukuhamba kwafana labo abeRwanda basabithi sihlonitshiwe shuwa umongameli welizwe leZimbabwe usukumile wabuya. Lani masithi hayi bakithi sinodeni lapha sinodeni laphana awubona into ngathi ivulele iminyango ngoba andabona singacabanga ukuthi bona ukuthuthuka kuzavela emaphiyoni kuphela wena ukade ukuthuthuka kuzavela phakathi kwethu bona apha singabafowethu labodadewethu e-Africa khona so akumelanga sikhangelele phansi amazwe e-Africa ngenxa yokuthi sifuna ukuthi bona kube sihambe naso size nabo-Trump kube ngabo-Putin kube ngabo-Xi Jinping kwesikhathi bona laba abafowethu abe-Africa labo asibaqaphi sisendi labo nxa bethi bentoento enenje so uzabona ukuthi kona kwanokuyimali esiyisebenzisileyo iyenza konoku uzasilisela izinzuzo ezasala ekumangalisa lawe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usethekelele amazwe amaningi kusukela ngesikhathi wangena embusweni. Abantu abaningi bathi akukhanyi okwenziwa nguMnangagwa emazweni amaningi njengoba ilizwe liqhubekela phambili libhidlika.